nyamboni vuvi nako kambe tadiscovere kana kuti zvikamwe lepera flight embala flag yeZimbabwe auondi flag yeZimbabwe naliana ukuti mwari mtomgomzisicovere kana kuna ndedi abantu dzavamuthakazelelayo indlela vamuthakazele nayo uyaresponda futi nendlela eqondileyo ebantwini abamhlangabezayo bemuthakazelela akulilungelo lakhe futi kipsi ukuthi yena yaefuna ukukhankasa kumbe funa ukwenzani kube lapho angakhankasa khona anti nayo ilelungelo lakhe ngumuntu ukuthi ngathi uyina kuthakazelelayo ayikhangela ikhonapho eZimbabwe bone akubonayo lokuthi sitabitela kipsi umuntu uma evakatheli ilizwe ungakhothi ukuthi ilizwe leli kathesi zina nasikhuluma ngalo ilizwe elibuswa uhulumende ebuswayo ngowezanu p f kodwa ungamangali noma ungambone ehamba labantu bezanu p f ukuthi awukhankaseli izanu p f hhayi ayisiko khonokho kodwa lokulilungelo lakhe njalo ukuthi ebonakale esifaka sentani sicava esiyise sigqokwa ngumongameli
ye kodwa-ke abakubandla lesisisila manye but khona ukugqoka isikhava lesi kutho ukuthi sekhankasela ibandla lezampiyo njengoba kuyisikhathi sokhetho wena ungathini ngakhona
angivumelani labo ngoba isikhava kodwa sona siyisikhava hhayi asiyo campaign isikhava isikhava impahla egqokwayo kithi ngabe isikhava lesana ngoba ngithutha ukuthi sihle ngoba sile mbala yefulegi yeZimbabwe okuthi ngiyambona isipho ngakho kona kodwa ikuthi abantu yasanda ukuthi phakathi kwento yonke abayilokuzayo bakhiphe okunye ayeza abantu kambazisokoba njani kithi hawu bantu bokutheni bathishiwa eyi hayi into zakhona ziyahluka mpisi
kubucabanga lokuthi yena angafike yenzeni kwele Zimbabwe ukwenza ukuthi engagconwa ngabantu ukuthi uhambe lokhu kumbe akumelanga abambe lokhu
ye hayi kona kithi mina into engiyibonayo ukuthi anti ubuya kathesi ngesikhathi kukhankaswa kuyisikhathi sama-election ye yikho abantu bezikhuluma konke khonokho kodwa yena hhayi amboni isipho kithi ngoba khona kwakwenzileyo kithi ngibona ngani kulilungelo lwakhe ukhululekile ukuthi eyenze ilo kayina hayi afise ukuyenza lanxa egqoke isikhamba sikamongameli wajida kuqondile kithi ngibona kuyinto enhle kakhulu yena enhle.